kuliqiniso ukuthi ama-councillor ethu akobulawayo 12 azuze izincwadi ezifanana lama-MP ukuthi abasebexotshiwe ebandleni. Konke lokhu thina abantu bebandla labantu sithi kuyize izinto ezingasoze vele ziphumelele, ngoba kunje ubaba uSengezo Mashabangu udingwa ngamapholisa. Secatshile ebhalwini, sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngobaba uPhukeni, ngoba uPhukeni nguye osekhuluma egoromba abantu esecacada sibili ukuthi ngani uyakwazi konke. Thina esikwenzileyo kuxothwa ama-MP sesihambe sayamangala ku-High Court, sibona ngani icala leliza ngena amasinyane njenge-agent case. Yikho-ke ama-MP akobulawayo axothiweyo lawo angazihluphi, izinto ezizadlula. Abantu laba bakhethwe ngabantu, angazi ukuthi babaxotshelani, bathi abakhethwanga ngabantu, bona bahamba baya ku-general election. Baphonga ubhixa abantu, betshayisa abantu kama-BP ngenxa yomona.
Manje nxa kungenziwa ama-by elections, lizathatha nyathelo bani? Lizabisela bona laba na, kumbe kuzaba lokhetho olwama-primaries ebandleni?
Siyakwazi ukuthi ngaze siye ku-election kobulawayo sizabutha konke, but sibona ngani ukuchitha izimali zesizwe. Umizanwe ingafuni ukukhontestwa ngabantu, kayideclare i-one party state. Singake saqeda iminyaka engu-5 lokhu sigijima sisiya ku-by-election. I-by-election eyenziwa ngumuntu ozibazela isikhundla, an impositor. Hatshi, sithi singake sabamba inhlwa ngekhanda. Okuningi siza kukhuluma, ngoba khathesi indaba le ise-court. Into esifunayo kakhulu engathi emqoka yikuthi ubaba uSengezo eziripoti emapholiseni, ubaba uPhukeni uzancedisa amapholisa, ngoba yibo abantu abaziwayo ababili kuphela abadunga isizwe sikaMthwakazi. Bakhuluma ngokuthi abantu abakhethwanga ngabantu baphi abantu, njengoba abantu sebahamba bayabakhetha ku-general election. Njalo abazwisisi ukuthi thina asizange senze i-primary. Sasilama-stages angu-4, i-nomination, i-CV, i-vetting, i-consensus, le-validation. Akutsho ukuthi umuntu oyezuza abantwana abaningi obeleka mwana noma ubhabhula nguye oyezaba ngu-councillor mbe ngu-MP. Kwakuhlanganiswa konke lokhu, sibona ukuthi ayiso muntu ophuma lapho ungene lapho, ophuma lapho ungene lapho, abathi political prostitute. Sasikhangela okuningi, ngoba kwakulabanye ama-CIO, abanye abavela kuMonzura, abanye abavela indawo eziningi befuna ukuthukuza amakhanda abo. Hhayi, okuningi ngingake ngakukhuluma la. Ngiqinisa nje amakhansela ethu ukuthi angazisoli ngamaqhawe. Wonke umuntu oxotshwe laphana kazazi ukuthi liqhawe. Iphathi kayisozi imlahle, ngoba kusipha amandla kakhulu. Sifisela abantu bakithi bonke abesithi abazwayo bengalahli themba, ngoba laba isigilamkhuba basetshenziswa izanu. Thina sibindani loTshabangu, sibindana lezanu.